Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise, organize, do not mourn." Kwabulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi nhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, ekaloliwe eNational Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yokuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi eselileminyaka lingakhuphulwanga, kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi, ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxoshe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona iholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo weZCTU emhlubulweni weMandebeleni, uthe amakhampani amaningi avalwa, uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi, kodwa kakwenziwanga lokho.
Ukwenza kuyalaba siyananzela ukuthi after iminyaka le se-78 years sithole uzibuso, izisebenzi zokuzithole kanzima. Sikhuluma kanje kathesi, siyananzela ukuthi amakhampani alapha kobulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, umgcinisihlalo weZCTU kobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU, uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asilalutho lokuthakazelela esingathi celebration asilayo, kodwa siyalithakazelela ilanga leli ngenxa yokuthi ilanga lezisebenzi. Kodwa sinjalo kasijabula, sinakujabula ngoba izisebenzi silokho sine ama-problems amaningi, sikhangelene nama-problems okungaholi.
Unkosikazi Debra Mukhasa, osebenza le nhlanganiso ezizimeleyo, uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni, hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like thina sesikuinformal sector, so kumele ukhalwe ama-prop policies azancedisa izisebenzi ezithengisayo ngaphandle ukuze zikwanise ukuthi zizimele. Lokhu ukuthi i-government ikhuluma ingaphandle isiyadinga ama-open policies angekho conducive to abantu beZimbabwe akusebenzi.
Umnumzana Khoni Dube, obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili, uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Izikhalazo esilazo thina mayelana ngokuphathwa kwabasebenzayo, ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela siya phezulu. Kutshintshile uhulumende, kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe lesisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwe-government, enalothwa yi-new dispensation. So kodwa ke ayisikho uMnangagwa osesenzele khona so far, yikho okusikho sikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa, umgcinisihlalo weZimta esabelweni seMathebeleland South, uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi seZimbabwe, lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu, sisho lezifiso zethu ezikhulu. Mina-ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi. Siphakathi komsebenzi omkhulu okukhulumisana nohulumende osekusekwalisenza sangena la ku-strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo yikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo, kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zikahulumende. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.